siyabona ukuthi e Africa, e Southern Africa, bakhona abantu abavumelana nombiko owakhitshwayo yilaba ababeqaphe ukhetho eZimbabwe ukuthi ukhetho kwakungayisilo olukhululekileyo. Kodwa futhi singakhohlwa-ke ukuthi umongameli weSouth Africa uCyril Ramaphosa waba ngomunye wabathathu kuSADC abahamba ukuyagcoba uMnangagwa, ukutshengisela ukuthi iSouth Africa njengezwe kuyacaca ukuthi ayihambisananga naleya ripoti eyathitshwa kuSADC ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwalungakhululekanga. Kodwa-ke kusho ukuthi njengobani sibona sisizwa futhi kusiba khona ukukhononda, lokhu sokuhle kunikeza ukuthi kuzoba khona futhi ukukhononda ekupheleni kokhetho lolo lweSouth Africa. Kuyacaca ukuthi akusoze kube lukhetho oluzaphela kukuhle, ngoba sike seza vele izikhalo ngaphambilini abekhala ngokuthi i-IEC ungathi akuseyona i-IEC yayizolo ebekade ingakhethi ibala.
Njengoba sisizwa ukubana umongameli Ramaphosa yena uthe abazohlola ukhetho ayisiko ukuthi bayabe bezangenela, yikho kungelandaba ukuthi abezanu-P F banxuswe. Ukubona njani wena lo?
Esikubonayo baba Gandhi, singama-citizen abahlali be-Southern Africa, kukhona ubungozi obungathi buthanda ukukhula la e-Southern Africa. Kusukela futhi emhlanganweni oke waba khona owabonobhala bamaqembu la elwela inkululeko owawuse-Follows, sibona lapha iqembu leZANU-P F ungathi selifuna ukuba nguyena unqondo-ngqondo ekuhambiseni ama-elections. Sigcine sibona sokuhanjiswana ezikantolo, kukhona abazobe bengenelisekanga ngokuzokwenzeka, ngoba vele nxa ngabe sokuthiwa sokunesandla seZANU sibonakale sibe khona kukhona okuzokwenzeka okungekwenelisa amanye amaqembu ancintisa lolu khetho.